AbeZimbabwe Energy Regulatory Authority bethule umbiko wenguquko kuntengo yamafutha ezimota besithi kuhambelana lentengo esikhona emkambo womhlaba wonke. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi uhulumende kumele abone akwenzayo ngemali yelizwe elokhu iqhubekela phambili isehla isisindo.
Ukukhwela kwamafutha ezimota kutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijukela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwela imbhida, kukhwele yonke into isepa le-transport nje yokugada abantu besiye endaweni ezihlukahlukeneyo. Akulanto ezasala emuva ngokuba ekukhweleni kwamafutha ezimota kufuqa yonke into iqanse lapho osomabhizinisi sebedlulisela ubunzima kubathengi. Ngakho kuyadinga ukuthi uhulumende enze into efaneleyo, alungise ilizwe, alungise umnotho, ngokuba lo mnotho uyaxega kawumanga kahle, yikho kulula ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu, imali yeZimbabwe ilahlekelwa ngamandla okwenza izinto ziqanse ziya phezulu.
Umnumzana Nkanyiso Bebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthe ukuhlanganiswa kwamafutha okuthiwa yiZera kutsho ukuthi amafutha ayabe engasahlali ezimoteni.
Ukwehliswa kwentengo yamafutha ezimota lugatsha lweZera siyakwamukela sibili, hayi siyakwamukela, kodwa ke sinanzelela ukuthi hayi asokwehla vele khona okutheni. Laba abathengisa amafutha ezimota bebevele bethengisa phezu kwayona le intengo, bahleli bethengisa phezu kwayona le intengo eyabe iqanjwe yiZera. So ke lakhathesa kusuze kusimangalisa ukuthi vele bazaqhubeka benjalo bethengisa nge-price ephezulu kulaleyo vele eqanjiweyo. Kanti ke futhi okunye sikunanzelela i-blending le iZera isikhuluma ngayo ukuthi amafutha sokumela ku E10, kuthi ukuthi amafutha azabe sephephuka, azabe engasahlali vele ezimoteni, ngoba abevele engahlali wona kakhulu ngesikhathi kuthiwa akula blending eyenzakalayo.
Unkosikazi Linda Siziba uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kukhweza intengo yempahla zonke.
Ngayifyo lokhu iqansa kusho ukuthi ama-prices ezinto zonke vele lawo azaqana, and i-petrol yona ikhangani yehlile kumbiko lophuma kuZera, kodwa nje emagarajini lokhu vele i-between $65 isiya ku-$69. Yebo kambe kulempi le ekhona phakathi kwe-Russia le-Ukraine, kodwa kanti kungani ukuthi ifyo yeZimbabwe iyaqansa ukwedlula ifyo yegoli langali. Khathesi ama-salaries vele ami one ndawo akhwelanga, kodwa siyabona ukuthi izinto zayo zilokhu zikhwela zisiyali, imali yethu iqina vele isingasela value esiyiholayo.
Unkosikazi Melody Msipha, omunye wabathengisa emkambo, uthi sekunzima ukuthi bathole amafutha okuphekiswa ngentengo ephansi njalo awasabonwa.
Ukukhweza mchokocho kwefuyelo kuyasibulala kakhulu nxa sikhangela i-cooking oil ngendlela ekhwele ngayo. Kubuhlungu kakhulu kithi esithengisayo, siyithola nzima njalo idula, okokuthi ngabe amankampani amakhulu enza njengathi ukuthi bayiwode nge-foreign currency ukuze i-business ingawi, sonke sincedane.
Intengo yamafutha edizili isuke kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili amadola eZimbabwe, $218.01, yaya kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi ayisithupha, $264.77. Ngemali yeMelika ikhwele ngamasenti amathathu i-3 cents, isuke ku-$0.68 yaya ku-$0.71. Iphetulo yona ngemali yalapha eZimbabwe isuka kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili, $216.78, yaya kumadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu, $254.40. Ngemali yeMelika yehle ngamasenti amane i-4 cents, isuke ku-$0.67 yaya ku-$0.63. Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Refineries Limited umnumzana Busisa Moyo yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa kuviki ephelileyo ekhuluma lephephandaba le-Newsday ubekhala ngokuba intengo ezishiyeneyo ezokuthenga imali yaphandle yelizwe zibathwalise nzima njalo kubaphambanisa umsebenzi, okugcina kudale ukuba intengo yamafutha ilayo iqanse. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.